Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ezibhedlela bengezwa imizimba yabo ibuhlungu. Ngesikhathi ilizwe leZimbabwe selilabantu abafika phose inkulungwane eziyisikhombisa 6837 abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi kunani leli kulabantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5345 asebaphepha kumkhuhlane lo. Abedlula amakhulu amabili 206 babhubha. Odokotela bathi kukhanya kulabantu abaningi kulezi nsuku abakhwehlelayo ngenxa yamakhaza, ngakho ke kumele badinge uncedo ezibhedlela. Usikhwisa Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo Empilo Hospital, uthi kuqakathekile ukuthi abantu badinge uncedo ezibhedlela xa begula.
Insuku mahlabezulu kukhanya kuyaqanda, yikho ke umkhuhlane lo we-coronavirus njengoba uyi-flu uyamemetheka kakhulu ebantwini. Siyaxwayisa ukuthi laba abantu abangani bakhwehlela okwamagama engani abezwa kuhle emzimbeni wabo betshiselwa njalo basheshe bayebona bedinga uncedo.
Okwamanje ubona ngazani kuhamba njani xa sikhangele i-COVID-19?
Ikhona lokhu imemetheka ebantwini. Le yinto okuthiwa yi-global pandemic, ayiphongusuka ebantwini ngoba ikhekeleza abantu, iyangena ebantwini ukuze isikhathi eside ibulala abantu, kumbe abantu abanye bazuze i-vaccine, kumbe abantu labana baze basile lowo mkhuhlane sugule sibantu sibaningi kakhulu. Lokhu saqalisa awukangeni kangako ebantwini. Nxa sukhona abantu bazawubona ngoba umkhuhlane lo uyabulala njengoba satsho kakudala. Okwakhathesi abantu babona ingani ithule, kodwa hhayi ikhona iyamemetheka ebantwini.
Abantu sebelandela yini khonokho bacebisa khona?
Lokhu kukhanya ukuthi hhayi bayenza ovikorona befuqelana besenzani bephefumulelana khonapha nxa bemelele izinto okuthenga kumbe bethatha izimali lezi ezivela emazweni kumbe besiye emabhenki. Abalaleli abantu angazi ukuthi bazabona ngani.
Usikhwisa Mfundo Solwayo Ngwenya ngumqondisi wenhlelo Empilo Hospital, sixoxe laye ekobulawayo. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamathumi amathathu 27 million asebehlolwe batholakala belo-COVID-19. Sokubhubhe phose abayisigidi 880,482.